ndaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo.
So idemand yekhesi khathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyathokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga. Abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama, beyethenga izinto ezijhiphileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli.
Olwela ilungelo likaZulu uthi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalo nyaka ehlaselwe yindlala njalo ebhekane lokusilela kwemali.
Uhulumende usehlulekile ukulungisa lelo daba, njalo uhulumende nje akazihluphi nokuthi alungisele uZulu ekhisimusi amadeti kanye namafutha ezimota ekhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhoda edolobheni leKhwekhwe ethenga uxakuxaku lamazambane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwemali kuyaqhubekela phambili elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi, lanxa ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka, njalo iningi lithi uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi ayenzeni ukuthi ahlenge ilizwe. Iningi lidinga imali kathesi njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, kanti abanye abafuna imali yokubhadala indleko zesikolo, izikolo zivulwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singakhangelela esingathi i-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuza afake imali ezwayo sibili ngakhangelela ukuthi afake abo 2 billion. Ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu bezimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash kwenzakala ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, iyi-cash intengo ingani yalulazeka. Njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga nge-cash, ubambe i-cash loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthi ngayi-foreign currency, intengo yangkhona ingani ingconyana. Ungakhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale iku-high demand ngoba ingcono. Ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesacreate i-paper money le-cash ngokwayo. So kungananzelela ama-volume e-paper money maningi kakhulu, ongathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakwenza ukubana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba sisiya ekhefini lekhrisimusi, imali ezibhadalwa nge-ecocash loba ngaboswayiphi ziyintengo enkulu compared kwimali ongayibhadala nxa uyi-cash. So idemand yekhesi khathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyathokoza ngesikhathi sekhrisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga. Abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama, beyethenga izinto ezijhiphileyo loba kusebhotswana loba kusegoli. So yikho kwenza idemand yekheshi ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha?
Masukhangele singathi uhulumende kasilethe, ngathi ibhange enkulu kayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo, esifuna ngayo thina abantu. Sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma account imali esiyenze ingasupportwa yiproductivity imali yokubana mina ngithole ongwamadolo kulutshwane ngabe siyachisa emkambeni omnyama ngacina siba la 1000 RTGM le mali ayisupportwa ngayiproductivity imali yokuspeculation. So singathi imali yethu eyicash ichese speculative money, okutho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana cina singasela mali vele kusuka ngamaphepha nje angelavala. But okuqakathekileyo kathe sikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esuke le ndawana okuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okweneliseleyo ukuthi sizidlele sodwa singadinganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singadinganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudemand ye-forex eyiyo idemand edriver ukuthi abantu bafune i-cash.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho bexoxa icingweni le-studio 7 ese-Plumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo engela mali ebhekane lemali lokusilela kwemali.
Vele ikhisimusi yalonyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikumathiwo njalo ezindlini kungathena magethi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagethi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugidilisa la into ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalimisi into eziqakathekileyo kuzithi into eziselakala ezibhedlela akula mithi ukudla kuyahlupha umphubha akula kuyadula izinto zakhona imali yakhona akulo uhulumende kazihluphi nje vele ngalani lakho le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalo nyaka vele asinayo ikhisimusi kuyaphonga ukusala izivezele ukuthi sinekhisimusi kodwa singenayo njalo kungenakucelebrate
umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani
lo kade kungumnyaka singathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba yokuphila nje ukuba yiZimbabweni kathesi kade kuyi-struggle njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu into zonke ziyabheda imali yakhona ayitholakali konke vele kunzima akulamagesi akulamandla akulani everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kwelamapholisa aphonge ubakwazi nokuchaya abantu emgwaqweni so umnyaka lo vele uke yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona ngaba emaphandleni ngaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumatsha nje incedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena le yokuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019
ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala.
Hayi ngitho lonyaka kuvele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhedi yakhathesi singakhangela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphendike azekhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyabe kunzima abaningi bakhona nje bazihlalela khona pharare bemelele ukuze ukuthi qalisa impilo come January. So i-holiday this year vele hayi ithiyene nama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni lasezimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Thina be-Studio 7 abathi uTrakusebes Jeremiah
lo Chris Gandhi
nami osithandekile Mhlanga siliphisela ikhisimusi enhle lonyaka omusha olenjabulo.
le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ukumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le The Herald. Lithi lona umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhode edolobheni leKwekwe izolo emini ethenga uqabuqabu umumbu lamazambane. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhulumisane labathengisa emkambo lapho okugadwa khona amabhasi exoxisana labo ebabuza ukuthi uhamba njani, bathengisa njani lezinye inhlupho ababhekane lazo. Iphephandaba leChronicle lithi ugogo uElizabeth Mguni oyelokitshini lemganwini ubikwa ethile ngemva kokuba ikhandlela ebelikhanyisa endlini yakhe lilumathe umkhamelo kade elele khona watsha. Lapho kwenzakale ngesikhathi amandla kagetsi ecitshiwe. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ibikwejisa endlini yokuphumula e-dining room. Lanxa amandla kagetsi abengekho, ugogo obele minyaka engamashumi ayithoba minwembili lane 84 ubelele nje ezilalele eyedwa ikhandlela lalumatha umchamelo lapho kadelele khona lamthisa ikhanda waze wabhubha. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lapho lisipha kona imbono yenu elithumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingayenzi imlayezelo yenu ibe mide kakhulu, 1 minute, 2 minutes, yes iright, kodwa nxa selisedlula obo 2 minutes, hayi asizo senelise ukuthi sifake imbono yenu yonke imigcwele. Kusasa ke sizalicela ukuthi lithumezeke imbono yenu njalo libingelela izihlobo labangane ngelanga leKhisimusi elango lwesithathu. Igama lami nguChris Gande, asizweni ke ukuthi lina lithini.
Ngibonani igama lami nguOses Ntenda. Ikhefu lonyaka lenzima, kasiboni ukujabula kwesinzimela onke. Kunzima kakhulu, asiboni lutho ngoba i-10 every month esithumele emakhaya. Manje akwenza ukuthi ngibele ngekhaya, ma ngihambe ekhaya ngizohamba ngingenalutho. Njalo mahamba ekhaya imali yokuthi ngiyojika ngapha angeke ngiyithole ngoba imali eselivela kithi ayisebenzi, ayisela value. Uthi uzogibela uyofikuza uvuze ngapha and ngoba kuzokufosa ukuthi imali onayo uthi ugibele uze ngapha uyoshiya futhi uyoyishiya ngale bethenga ukudla, bathenga unjani njani konke into eshothayo ngoba kunzima kulalutho.
Linjani maZimbabwe lawo mahle? Kunzima eZimbabwe, sivuswa ngumuntu ongela ndawa labantu. Konke okwenzakalayo okwenza ukuthi sijombe siyenzeni, siyadlala iKhisimusi siphakathi kwendlala elinkinga lezulu alikho. Konke akukho ukuphathisa ukubana siye emakhaya. Kunjenje ngisekhwekhwe lapha ezweni leZimbabwe, komile akulalutho olutholakalayo. Siyathemba umnyaka ozayo sizawudlala iKhisimusi elobubelo. Ngiyabonga. Yimi umuntu ngiseZimbabwe ekwekwe.
Ai, mabakiti lonyaka kunzima. Ikhisimusi yalonyaka hayo kunjifika sikaze sikubone bakiti. Hayi lonyaka kunzima, shuwa lezi so sezahlileka khona ukuya sizibona sizabuya ngani namabhasi ekhwelile sedura kangaka. Hayi okwalonyaka ke kulonyaka shuwa.
Siyabonga kakhulu Studio 7 uhlelo elisinika zona sizo zonke lisikhaza ukuhlala singabantu abazayo isimo selizwe. Ngakho njengoba kade sisikhalela ikhefu elihle kangaka elekhisimusi lakithi siyabonga kakhulu, sithanda ukukhuthaza kakhulu ukuba ilanga leli ilanga lezimuli impela ukuba zihlangane. Kodwa-ke singalibali phela ukuthi konke lokhu kumele kwenziwe ngezindlela ezihlelekileyo ezokuhloniphana kulabo kakhulu abahleli ndawonye bethathene. Nxa omunye futhi uyavakatshela kwabangakubo akumelanga ayalelwe, kumele kuvunyelwane kube yinto esemthethweni. Ngoba kade zimba ngikhuluma nginje ngingedwa kunalapha ekhaya, abantwana nenkosikazi abekho bahambile ukuthi abayekibo, mina ngingekho yekuzwa ukuthi asebehambi. Okokuthi-ke i-25 December lilanga elilodwa esikunanzelelayo ukuthi umnyaka ulamalanga amaningi. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa uza kwenzita enjalo ukhulumisana lalo hleli naye nabantwana lihambisane kuhle, ngoba nxa kungenzakali ingozi emgwaqweni usukela abantwana bomuntu usiyakile usuze ukuthi abakini bayabuya egoli laba abahlala bengabuyizele bebethwele impahla ezinamakhisimusukaze amabhansi ukuze usiyakhulisa-ke nabantwana ngendlela engekho emthethweni. Kambe iminyaka olandelayo liyaphila njani nomnye wakho? Ngakho ike ngikhuthazayo kakhulu asithini ikhefu lekhisimusi alibe ngeliqinisa ukudlelwane kwabantu abahleli ndawonye hlobo ezingekho eduze, kodwa kungabiki sokusukayo ngokudiliza imizi. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje ngedwa, abantwana ngambaboni angisakwazi ukuthi ngenzelani, angisakade ngicabangele abantwana angisakweneliso engimthethe enhleli naye ngisuke wathatha idecision eyedwa mina ngingekho ngokwaba ngiyephanda ngathole ngasekho sihambela abantwana abangakibo sebemfonele kade akuhlangane ekezabadi kuyiwe eGwanda. So ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu abami, kodwa-ke kungasenayo sesikhuthaza-ke kwabanye abangayakwenzanga into efanayo ukuthi lapa kunanzelele leli langa yale ikhefu mayingabe ngokuchithile kodwa ibe ngokuqinisa lokho kuvele kukhona seyameni kibo. Okhulumayo ngoDumezweni Mpofu ngisekhezi esigabeni sedokedo.
Livuka njani litshona njani basakazi? Mpangazike Hauron nasiyamba kithi ekuseni kusasa. Ngicela ukukhumbuza ubaba uGawule, ngibona ngani ngikhulume kwesibili ukuthi hhayi kuhle sibili usebenzelise inhlanganiso yakhe inkulumo zakhe ngezomholo nje. Ngake ngamtshela nakathi singephinde ukuthi ungathi khona abantu abathi unit code nabangaze zombangazwe nabangazi ukuthi lizwe lalela njani nabangazi ukuthi umbangazwe lwana wahamba njani. Cha, awukhuluma iqiniso baba. Utshelwa ngumlweli welizwe, wena ulwelwa ngelizwe, mina yime ngalweli lizwe. Akulanto okuthiwa iunity, yisikhumbuzo esiNdebele, isikhumbuzo sephathi yakho le iZANU-PF eyabulala abantu bemaNdebele abangu-20,000. Yisikhumbuzo. Thina maNdebele sonke ngaphandle kwakho ivele sesibuthana lapha nalaphana sicabanga ukubulawa esakwenzwa yini lenhlanganiso yakho yeZANU-PF ka-22 ilanga lesikhumbuzo sokubulawa kwabantu kwasiNdebeleni. Lokho kwe-unity lokho ufaka isikhiwa, hayi kawusikho baba. iZANU-PF yasiqeda inhlanganiso yakho leyo nalamhlanje lenxa yesibulala, kodwa iningi lelo sikhathi leso thina sasikhona isasila ngamanxeba, sasila ngogqitshelwa, sasila ngendlela ngokukholo lokuthi umuntu lana wasile endane enjalo. Abaningi babebuthelela bebulawa bephila begqitshelwa, yisi sikhumbuzo sakhona. Izaphu yangenela ukuthi yayisivala, sebekulungisile le bhilithani ukuthi kumiswe ukubulawa. I-unity nxa ukuthi awukhulumela ukuthi uqhatshiwe, nxa ucabanga ukuthi kule mbambano phakathi kwezanu lezaphu uyisikhohlisi, uyazikhohlisa. Okhaya moyo labana basele laphana ababili abathathu basalele ukuthi bayahola baqhatshiwe, baqhatshwe iZANU-PF yababulali. O-obhedi labana vele kasikhulumi ngabo vele yizanu asozaphu. Ukhembo Mahati vele asozaphu yizanu. Bengithi ngikukhumbuze nje khonoko nje kuphela ukuthi hhayi khuluma baba, ukhulumela nje kokuqhatshwa, kodwa iqiniso elihle ukuthi galanto kuthiwa i-unity ngokufaka ngesikhiwo isikhumbuzo sobhuqazwe.
Salibonani basakazi be-Studio 7, nangubhandamoyo ebulili maWest. mina into engiyibonayo abaholi beAfrican Union leSADC labo kaba ke besebenzise ingqondo manje bengabo bulalisa abantu sikhangele nje ngoba nje iZimbabwe izaphu lezalo ezingabusaleli izwi liqhubekele phambili naso abantwana bemathebelelendi sebengena ku-MDC ngoba baswele lapha bangaphephela khona bethi nje maybe singathola okunye ayikho into ezalunga kungaze kube nini ndizanwe ngeke izivume ukuthi ibuse i-MDC lapho ngiqinisile angeke bazokhala ngokurigwa ngokurigwa kuze kube nini abantwana sihlupheka elizweni leli.
Siyabonga yibo ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo ku-WhatsApp. Bakhona njalo abasithumezele eminye khonapha silalele labo kade besithumezela ke imilayezelo yabo. Silo Nomsa Jiane uthi yena makalale ngoxolo ugogo nkosi yami konke kungenxa yesimo selizwe. Umusa Mazibuko uthi into eyenziwa ngabamabhasi ayikho right sure. Ukuthi ibhasi eya enkayi ikhuphuke from $60 to $250. Utambudzo yena uthule uthini abantu bethwele kanzima kanje. Omunye Musa Mazibuko uthi livuke njani emsakazweni labalaleli kundawo zonke. Ngibingelele ifamily yakomathema enkayi. Ngithi Khisimusi enhle. Badle bakhazinge lamabhanzi ngoba ngithumele konke abakudingayo mina ngizilalele eRandberg ye ngumusa Mazibuko. Hayi siyabonga kakhulu lonke lisithumele imlayezelo lingakhohlwa ke ukusithumezela ama voice notes esizawadlala ke emoyeni kusasa. Siyabonga. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika sokuvele incwadi zama email eziveza ukuba umongameli Donald Trump wele Melika wamisa ukupha uncedo lokuphathisa ele Ukraine ngemva kokukhuluma lomongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky. Lezi ncwadi zikhangelelwe ukuba yibufakazi bokuthonisa uTrump owetheswa icala lokufumbathisa uZelensky andubana ilizwe leMelika limphe uncedo lwezomvikela. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balutshwana sebedrophe out abazakalayo abafana nabo Kamala Harris. But abanye lokhu bekhona, I think i-format eyachuzwa yi-PDS okuyibona abenza le debate okhuluma ngayo. Bafake yabo i-criteria ehlukeneyo lamanye la esike sawabona. That's why ubone kunabantu abalutshwane kuleya debate. I'm sure bebeyisikhombisa or 12 mangalahlekanga kakhulu. But akusho ukuthi abanye abasekho ku-race lokhu ebekhona. It's just nje ukuthi i-format le athi khona e-debate leyo yiyona ebilabantu abalutshwane.
Kodwa khona kuyakucaca yini ukuthi kungahamba njani emjahweni lo owama-Democrats?
Well, masikhangela lokhu okuthiwa ngama-polls kuyacaca ukuthi umnumzana u-Vice President Joe Biden ulokhu e-leader kuma-polls. I think especially ebantwini abansundu bayamthanda kakhulu ngoba wasebenzisana kahle lo mongameli u-Obama. So sibona ukuthi ulokhu ngathi ubambile khonapho phezulu. And okunye futhi siyabona ukuthi kukhona abafana lo Warren Buffett lo Bernie Sanders labo balapho phezulu la uBiden. Kodwa bona bamotu ipolitics zabo ilezi ekuthiwa zi-more to the left, ezi-more socialistic. UBiden more yena towards phakathi i-center abathi ngama-moderate. So sizobona-ke I think ilizwe lona sesize sakubona amakhetho amaningi adlulileyo ilizwe I think liprefera ukuba phakathi la esenta more than ukuthi libe too extreme to the left noma too extreme to the right. So uJoe Biden I think uloke ku position enhle kakhulu ngama policies akhe awamelayo ukuthi abe more ku center than ukuba kakhulu kulesi.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo esiphatha amandla sebandla le MDCT.
Sinabe studio 7 abathi Frank Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami usithandekile mhlawu. Siliphisena ikhisimusi enhle. Lonyaka omusha olenjabulo.
Silifisela ke ikhisimusi enhle siyazi ukuba naye into kazihambi kahle kodwa hayi lilanga lenkosi yethu uJesu siyalifisela ke ilanga elihle ke sithathe ikhefu silalele ingoma.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, the Baba for local Tando Lako, no one with that, and the Sipani Sosako. If you see your yam, you can feel your yam, this is that tennis of Taliwab. If you see your yam, you can feel your yam, this is that tennis of Taliwab.
Please take him to church.
Think that I would last, but was caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back. For my candle out, then my candle up, and then you were in the midst of dark. Cause I take up, I'm around my palms together, head down every day like no way. Will I ever get cold up in the tricks, standing fast? Go see, I'm little, I'm big, standing fast. I need your guidance in this wildness. Forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain I've caused to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy.
Praise to God. Praise to God. Siyabonga. Yeah, ingoma ka Jukjuk besidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake sibane ke sikhangele inhloko zendaba. Ukusebenza kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga leKhisimusi. Lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Hayi, sinigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama Chris Gander, sidibane njalo kusasa. Libe leKhisimusi enhle.